BOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani ntwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kunhlangula 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawuyile abantu ngobuningi babo, bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelwa bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo. Uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ewange lase-Victoria Falls namuhla. Lapho acele khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise indubo ilizwe elibhekane lazo.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona, kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi, siyangena ebantwini, senza ama-door-to-door, senza ama-kitchen meetings.
I-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ithi kayenelisi ukwenza imihlangano emikhulu ngoba kayilamali. Unkosikazi Joyce Mujuru uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho koBulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze imihlangano engenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ewange lase-Victoria Falls namuhla, lapho athembise khona ukulungisisa okusilela kwemali kanye lokuswelakala kwemisebenzi elizweni alubana ethe wanqoba kukhetho. Izolo uChamisa ubesebhinga. Siyaxoxe lomunye obesemhlanganweni wanamuhla umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli wePinga North edalele parliamente wasichazisela okunengi.
Imhlangano leyi bawuyile abantu ngobuningi babo, bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelwa bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo. Uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana oChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa, ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke. Ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo, lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo. Uthembisile ukuthi nxa yena angangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewanti. Wasesuka ke waya sefolosi, lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-MDCT njalo umela iBinga North edalele parliamente. Kunjalo nje unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela umanyano we-Rainbow Coalition uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho emalokishini akoBulawayo namuhla. Sixoxele umsekeli kaMujuru umnumzana Sam Sipepa Nkomo.
Ukhulumele ngokuthi kambe iminyaka eminingi kangaka yi-38 sibuswa ngomgabe, njalo le minyaka eminye eminingi sibuswa ngoSmith, kambe abantu bezimbabwe bayafuna yini ukuedela eminye iminyaka ngokubuswa abantu abangabajinyirile abasimnyandezelayo abasenza lokho abasenza khona bazi badiliza le economy yelizwe yikho ukukhuluma ngakho kakhulu ukuthi hayi asizameni ukuthi sekele sikhiphe laba bantu ngesi try abantu abatsha
kundaba zomnotho welizwe lemisebenzi lapha kuyini likuthembisa abantu alubana lithela ngena embusweni
esikubonayo ukuthi ilizwe lona umnotho walo ukhona ezintweni umlimi asibeka zona ezinjengama minerals okuqathekile ukuthi okufanele ku drive economy imali ephuma ukuthengiswa kwalezi zinto ibe plowed back ku development ande uzokhuluma ngeBotswana ukuthi abantu beBotswana bakahle bahlezi kahle ngoba igovernment yabo ekhayayo ithatha lokho abakuzuza lokho bese bekufaka bantwini ukuthi wonke umuntu esile nxa usendlini yakho uzwe ukuthi hayi lami sibili lapha ngiyipart of Zimbabwe ngedevelopment ekhona I think yikho sibili agxile kikho kakhulu
umnumzana Sam Sipepa Nkomo ungumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru ibandla leMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi kalenelisi ukwenza imihlangano ngoba kalila mali. Sixoxelo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama door to door senza ama kitchen meetings you know kuyimhlangano khonokho esizama ukuthi sikhuthaze abantu kusukela phansi phansi ikho phela ubona ukuthi ibandla lethu likwanisile ukubana lifake ama candidates ku direct election angafika wona 114 okutshengisela ukubana singenile ama districts ngama door to door nalawa nama kitchen meetings sisazoqhubeka maduze nje sizabe siqalisa ukwenza amarali kodwa ke impazamo enkulu esibanayo yikuswelakala kwemali njengoba lisazi ukubana ke imali yethu kwakumele siyiphiwe ku government e political finances act kuze kube manje kasikayiphiwa kungela mali kulutshana nje singakwenza kodwa siyazisebenzela from ezikhwameni zethu
wakho umkhankaso njengoba uncintisa nje kukhetho lokudinga umeli wemagwegwe edalele parliamente uhamba njani wakho umkhankaso
umkhankaso wami ngathi uhamba kuhle kakhulu umadododo akade ngiwayenza lama qembu ami akuward 18 wemagwegwe ebalisela inyu magwegwe old magwegwe nako ward 29 ebalisela ilobhengu la west magwegwe north le magwegwe west hayi uhamba kuhle kakhulu angatholi engakuthi mina yikuphathwa kube ngabantu kumbe ukungazwiswa ngabantu njalo angikezwa omunye umuntu engathi ukhona kakhulu engathi hayi uyangandlalisa phandle kwengubo
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli wetalele parliamente emagwegwe lanxa amabandla aphikisayo esola ibandla lezanu PF esithi yilo elibulale ilizwe kanye lomnotho Abezanu PF bona bathi yibo bodwa abalakho ukuletha intuthuko lenqubela phambili. Sixoxe lelunga lalelibandla umnumzana Dingumuziphuthi yena oncintisa efuna ukumela isigaba sebulilima West edalele parliamente.
Ngikhuluma kanje abantu bahlabela ibizo lezanu PF. I-revolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. I-ZANU PF esikhuluma ngayo, i-ZANU PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Onguye esimkhethe njenge-ZANU PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba kalankethe abe-charge. Ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested sowavela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu. Ngakho ke thina ngapha ikakhulu ngikhuluma ebulilima lebulilima West kumbe ngithi iMatabeleland. Umkhankaso wethu ngokuthula okhomba ukuthi imvelaphi yethu ichoni kwezombangazwe. Ukhombe njalo lokuthi abantu sifuna ukubenzelana.
Wena njengomuntu oncintisayo khona ngapho ebulilima West bakwamukela njani abantu?
Abantu bangamukele ngesihle kakhulu lami nginje ngiyamangala kwazise ukuthi abantu bakithi bebevele kukhona abakudingayo. Esikufuna sengunanzelele ngokuthi abantu bakithi bese befuna ulutsha ukuthi kambe aluba luyilo olungathatha imvelaphi yethu luyilethe lapho esiphila sikhona kathesi singaba yini kusasa.
Umnumzana Dingumuziphuthe lilunga leZANU PF njalo uncintisa edinga ukumela isigaba sebulile maWest edalele ePhalamende. Umthethwandaba weHigh Court kusasa uzahluza indaba ezikhwezwe inhlanganiso yeVeritas yona ethi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kayiqhubi kuhle umsebenzi. IVeritas ifuna njalo izeki yethulele umuntu wonke ugwalo lwamabizo abantu abazavota olwe voters roll. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Josephat Mzaqa Ngulube ongisakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende esigabeni seBulawayo South. Josephat, awungichasele ngamafishane ngalokho okwenzakale edalile nominations court. Sizwe abanye besithi batshone bekhona, abanye besithi bacine besisuka ngabo 2-3 ekuseni. Kahle kahle mnumzana bekwenzakalani?
Into engayitshoyo ukuthi bekugcwele kakhulu kulabantu abaningi njengoba ukhangela ukhetho lolu ngemva kokususwa kohulumende lo umkhokheli asekhona uRobert Mugabe. Abantu abaningi kule into engathi ngesikhiwa euphoria ukuthi into kusho zonke zingatshitheka. So ungakhali lo nyaka abantu abaningi bayancintisa ekhethweni esingathi from kusukela kukhansila kusiya kuma-member of parliament la kupresident. Ungananzelela kakhulu amaphathi asuka aba maningi kakhulu engathi yikho kwenze kwagcina izinto ziphuza siphuza ukuthi siqede ukunominathwa e-court ngenxa yokuthi abantu abaningi bebecabanga ukuthi ukuvula iparty badonti wavula iparty vese primary automatically kuthola ukuthi abanye abantu behlulekile ukuthi baphushise ngenxa yokuthi imali bese singasakwani.
Ngike ngaxoxa ngabanye abantu bengitshela ukuthi esigabeni sabo kulabantu abaningi abancintisayo. Esigabeni sakho bakhona yini abantu abaningi bazabe bencintisa ngawo?
Ye esigabeni sami ngathi kulabantu abalichumi lasithupha 16 abakontestayo.
Awungitsheleke mnumzana, ngaphandle kwakho bakhona yini abontanga abaphumelele edale le nominations court abazabe bencintisa esigabeni sakho?
Ye ontanga nxa sikhangele i-youth esingathi ngabancane emaphathini okuhulumende nje kupolitiki ngumuntu oyabe leminyaka eyi-16 kusiyafika ku-35 yiwo amayouth bakho. Ngingathi kuleyo age group kulami then nxa sesidlula siya ku-40 years kulababili abakhona emncintiswaneni naleyo kulabathathu engathi ngwe MDC ngoba iMDC ifake abantu ababili ifake uMankwendeza lokunashe Mchemwa then kulobimba eMswapuri she's 36 kulomunye uThamsanqa Ngwenya la ngomunye youth ongenileyo then laba abaningi hayi ngabantu abadala.
Ngicela ukuthi usitshela amazwi wakho okugcina utshela izakhamizi zeBulawayo South ukuthi kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kumele bakuvotele.
Engiyakusho ukuqala okungenza ngithi bangivotele mina ngiwumntanabo asomuntu odinga ukuthi athelwe inhlupho zabo abahlangana lazo eBulawayo South. Sibone sokuqala ngesikhathi ngisenza engathi utshengisela kwabadala ama-pensioners labafelokazi labana be-railways ngakwenza ngoba yinto engiyaziyo ngoba la mgogo wami ngomunye wabafelokazi be-railways njalo mina ngihlala labo njalo angi somuntu othembisayo unuthu engalwenzi njalo okunye engikhuthaza abantu bebulawa sayise ukuthi mina ngingumuntu odinga ukuthi ngibahlanganise ngibabuthanise babe ndawonye. Njengoba ngatsho ngiqalisa ngathi mina ebulawa South angazi muntu wezano, angazi muntu weMDC, angazi muntu olishona, angazi into lindebele, ngazi obhuti labo sisi bami labo mama bami.
Nqabe sisithi bafuna ukukhulumisana lawe, bangakuthinta kanjani?
Mina ngihlala ku 7950/13 esizinda ikho ngihlala khona. Inamba yami ngu 0774379576. Njalo ngiyacela ukuthi uyabe lakho okuncanjwa wathethe umkhankaso kunje akula abantu abasisa ukuthi basincedise ekukhankaseni. Konke ngikwenza ama posters agcwele la ama flyers ngiyenza ngokwami okwemali ukuthi ngabe ngifihle phone emalini yabantwana. Nami ngisezele ukuthi into le iphuthe iye phambili kwansi ukuthi ngimele abantu bakithi. Uyabe lokuncane ukubusa emazweni ukubukhona lapha angangithinta asondele angincede kuJosephat Mzacangulube. I-Facebook page yami Josephat Mzacangulube, uyangidinga khona lapha angifakele i-message sihlangane. Ngingithi ngidinga izandla, abalizandla abangizoba umsebenzi esengwenzile vele sesiyawuphutshisa ngoba mina ngokwami sengiyendlalele. Sengidinga nje ukuthi abantu nje abangangincedisa ngokulutshwane ukuthi ngiphutshe lo msebenzi engiqalisileyo.
Joswat Mnumzana, ngikuzwile kahle, nginethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga, bekukuhle ukuba la kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga baba, sibele kuhle.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana Joswat Mzacangulube. Kwanele kwalamhla, ngithwakaza omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo, nguMike Hobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hello koko bethu
namasiko
babethethela
malozi
ngicina masiko wena
lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngokuthi kambe abafana bakadesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwe entombini kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi. Nginehlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana, njalo lo mama ke usakhilelene lezi ke zincwadizi zamasiko esintu. Baba Ncube, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo,
siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi, siyaphila lathi.
Ye, Madube, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani?
Siyaphila
kakhulu.
Yeah, siyaphila kakhulu. So akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafitshane sibili Madube, kulezi nsuku kuhamba njani? Abafana basakwazi yini ukuthi aphoke uphosilizwe nje nxa ekhangela intombi?
Abakhathesi sibe sebetshiyele abafana bakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathesi vele ukukhombisa oyabe ukhangela ukuthi namhla ngalala konjiwe, ngalala kuzinto eziningi. Njalo awumama abakhathesi bakhona bayasebekhombisa obaba. So sokutshintshile, akusafani nakudala.
Baba Ncube, nantu daba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa lolu daba olukhulunywayo. Ngensuku zanamhla asebebalutshwana sibili obaba abangatshela abashele omama sibili ngendlela yena liyane eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula. Mawungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasheli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona.
Ehe, Madube ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So ke wayesithi nxa ukuqalisa sibili kolapho atheni?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ubani, akutshele nokuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangikhaya umphekele umama wakhe. Akhathe sibili isikhathi lawo usacaba noma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi hayi ngiyavuma. Manje abakhathesi ikhonapho khonapho umuthi wamawubo, njalo yikho sokusenza ukuthi iningi le lakhathesi sicina umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu uyabuhoba uhlangana la ikhonapho khonapho wade wavuma wacina usuwele entweni wade umele ukuthi ngani uqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuzagcina ubonele ukuthi ijaha ohlangane lawo kumbe intombi ohlangane layo entombeni.
Kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana maphonga ukuthi khonapho isijumejume nje?
Ya, lezi nsuku zanamhla ngithatha ukuthi kumbe kwenziwa izozo yalezi incingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi vele ungiphini namba ngiyendlini sikhulume. Ngabo sekolokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphili nami endelezi siku zolo ngapiwi namba kuchukuti seo ngo wako uzatuzo ni mkulumo za mkonta na haba demchato vele za useko ngenzela leana eko mwento zonarezo zoguti ngama one day oguti njokutura lami nishulisi langa
ye kuto maktube pela kutala wae ngatineva lega umunye nga wamtosa kakulu ulo kumye nganji
hai mbale mabaliki wae kinisela atinisela lindi endapuchele kutati nzao lindi awonto tetisikatha thuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi thuma omunye umuntu ungabala kuve ngifozi bengifani ungavumani kuze uqiniso siyavuma sibone ukuthi hayi umuntu lowo ngumuntu okhuluma into engizisayo kumbe ngumuntu ofunayo akusafana nlakathi sikhathesi ungikhule into ze-WhatsApp social media abayivele abantu bekhombana ku-social media one day uyabekhonjiwe so kukhulunywa ukuthi siyakuyahlangana ngaphi akusekho into zakudala zamasiko yikuse ubone ukuthi bangaze benze njalo abaiyouth yakathesi abasahlali isikhathi esidele ku-relationship so kwizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonge uwena kuphela ngokuthi yintoso yabo vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage eso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalaso isikhathi sokubekezela omama bakathesi abasesaba ukuthi kubaba bakanyamfuna kumbe ubaba wakathesi ke sesaba ukuthi njengoba namthulelwe yenzeni ahambe usuyelala one and engaso zemtshele lobhukulwa kuthi hhayi mina ngumbako onjani ogulayo the uyagcina ulele ukhonyiswe namhla walala ngale kusisa sukuvuka uregreta sibambe umkhuhlane abantu sibezinene so i-youth yakathesi nempisa ukuthi ngani yalalele ifunde ukubekezela ifunde ukufunda umuntu uzuzubone ukuthi umuntu ohamba laye ulesisaseli-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphepha
baba ncube khonapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-address of love p o sofa sonke into ezinjalo usakhumbula khonapho
siyakukhumbula kakhulu
lalibhala umuntu ethi ya
ya waletha isikhathi sibili sasibhala zimthetho eyona liprinti lami wena
sizaqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
khandlela obaba mkhulubabe lobo logogo khandlela ezinye ezizziyowagcina amasiko
siyabonga jahelidala Gibbs Dube likhumbule uyaqhubeka ngenxoxo le uGibbs ngeviki ezayo lingakhutho Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kankomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele undana zonke abakizo emseni kaJehova
usiphatheleni lamhlanje
siyaqhubeka njalo sifunde kumbhalo esawufundayo kuviki ezimbili ezedluleyo umbhalo otholakala encwadini kaJeremiya usahluko ngu-29 undima u-11 lithi izwi lenkosi ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani imicabango yokuliphumelelisa hatshi eyokulimaza lekunika linikeza ikusasa elilethemba kufika ezimbili ezehluleyo sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayekhuluma lamazwi ngomprofethi uJeremiya ekhuluma ngabantwana baka-Israyeli abakaJuda ababazayo kuya ekuthunjweni namhlanje ngithanda ukugxila kakhulu kulizwi elithi ngiyayazi hlobo zami uNkulunkulu uyayazi imicabango alayo ngathi uNkulunkulu uyazi esikikho esidlula kikho uNkulunkulu uyazi lithi izwi lenkosi akukho silingo esisehlelayo esingaphezu kwamandla ethu uNkulunkulu mayeza avumela uhlupho lufike kithi uyasifaka esikalini asilinganise abesebona ukuthi uhlupho lolu lungakanani ungabona kusiza inhlupho ezinkulu kuwe kuchukuthi lawe uNkulunkulu uyazi ukuthi uyilokwenelisa esikuthi capacity ngaphakathi kwakho ukuthi umelane nalolu hlupho angeke avumele uhlupho olungaphezu kwamandla akho ukuthi lukwehlele ngoba yena uyazi uNkulunkulu uyayazi into yonke sidlula kiyo ngoba uyayazi imicabango alayo ngathi lanxa sidlula esigodini sethunzi lokufa uhamba ela elathi akasikhohlwa akasilahli kodwa into entanda ukuthi ngiqinise bazalwane ukuthi sazi ukuthi uthi uDavida lanxa ngidlula esigodini sethunzi lokufa kangiyikwesaba esigodini sethunzi lokufa kakuhlalwa khona esigodini sethunzi lokufa kakufelwa khona kuyadlulwa ngaphetsheya kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa sithola abafana ababeyizigqili abamaHebheru bethunjiwe eBabylon lithi iBhayibheli bafakwa emlilweni lithi iBhayibheli umlilo wakhona wawutshisa kakhulu ukuthi ziqhwaga zamadoda ezazibabambile zibafaka emlilweni lazo lo mlilo wazitshisa zafa kodwa uNebukadnezar uthi uyaphakamisa amehlo akhe uthi yena kasibonanga sifakanga yini abadoda abathathu emlilweni yindaba sengibona sebebane owesine efaka le ndodana kaNkulunkulu ungamphosa emlilweni mntakababa umlilo oza kuwo odlula kiwo ongabukiwo umlilo lo wenzele ukuthi kubonakale indodana kaNkulunkulu ihamba lawe laba kufaka emlilweni baze bavuma ukuthi ngempela ungumta kaNkulunkulu lithi iBhayibheli izwi lenkosi uJesu esebethelwe esiphambanweni sokumnyama emhlabeni sekuzamazama umhlaba uqephuka amatshe isikhulu savuma sathi ngempela ube indodana kaNkulunkulu ngemva kokuthi sebemphosile emgodini wengonyama uDaniel lithi iBhayibheli izwi lenkosi waphotha ephuma lapho waphakanyiswa wenziwa uVice President ezweni yena ayisigqili kilo lapha sifunda ukuthi kungabe kulesimo esidlula kiso ngabe kuyikhlupheka kungakanani ngabe kuyikufelwa ngabe kuyikudangala kungabe into zonke singasahambi kahle kasibe lethemba sazi ukuthi ngemva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa ngemva komlilo kukhona ukuphakanyiswa ngemva komgodi wezingonyama kukhona ukuphakanyiswa sasibisa kuJesu uqobo lwakhe ngemva kokudlula esiphambanweni ngemva kokudlule ekwengcwabeni ethuneni lithi iBhayibheli waphakanyiswa waphiwa igama eliphezu kwawo wonke amagama kasikhuthazeke siduduzeke bazalwane sazi ukuthi ngemva kokho kwenhlupheko inhlupheko esidlula kizo zilande ukusiphakamisa ngemva kwakho lezi nhlupheko ikhona ipromotion qinisela bekezela noma sekunzima kangakanani ungagive up ukholo lwakho bekezela uqinisele ngoba uJehova uyazi imicabango layo ngawe angeke azakushiye angeke azakulahle
akuyiphethe mfundisi
ake standards siyabonga siyakhuleka ukuthi wonke umlaleli ozileleli izwi aduduzeka phakamiseke akhuthazeke emoyeni ubusisele abaphathi bohlelo labaphakamisa uhlelo lolu uNkulunkulu onamandla wonke ubaphakamisa ubavikele ubagcine nelisho igama lenkosi uJesu siyakhuleka amen
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga Nkomo siyabonga abalaleli libele ubusuku obuhle
Lolo ve kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi Yasuka yahlala sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. Serbia 1 Costa Rica 0, Mexico 1, Germany 0 qanda. Vayangisile laphana iGermany ibikhuta ngani bafana bakhona they are getting out of fashion okwashabelungu. IBrazil le Switzerland uyalandela umdlalo wangkhona nje kathesi. Kumzuzo owodwa olandelayo kusasa iSouth Korea izadibana leSweden Belgium Panama iTunisia yona izanqikilana leEngland amaqembu ezwekazi le Africa aqhubeka eyangisa mpela akula leli lodwa eselithela nqoba. INigeria bayibhuqile 2-0 iCroatia, iMorocco ichaywe 1-0 iIran, iEgypt la ichaywe 1-0 iUruguay. Sesikhangelele kuSenegal leTunisia. KuPSL imidlalo yasekhaya, iCapes United inqobe iChapungu ngethuka 0, Black Rhinos 2 ngezi 1, ZPC Kariba 2, Bulawayo Chiefs 0, Harare City 3, Yada 0, Chicken Inn 1, Triangle 0. Kwanele Mthwaka zomuhle likholise iBrazil le Switzerland umdlalo olandelayo olivalelisayo. Nguntungamilinkomo lilanga.